lakuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Namhlanje ngilomfundisi Thandeko Sinti Mkandla. Kusiphatheleni mfundisi?
Sesibuyisana njalo hlozi nkosi ethandekileyo. Kulo hlelo lokuvuselela umoya, ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela kuvuselelwa ngey'nkinga lokunzima ehlangana zabo lapha emhlabeni. Namhlanje ilizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi uDavida kumahubo 121 sisukele evesini lika-5 sisiya kumaku-8. Ufundeka kanye: uJehova ungumlondi wakho, uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku. UJehova uyakulondoloza ebubini bonke, uyakulonda umphefumulo wakho. UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. Zihlozi nkosi ezithandekileyo. Sakhuluma izihlabeleli kumbe amahubolanga inkosi uDavida esebonile ukubana kazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube uJehova mdali wezulu nomhlaba. Uyatsho-ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi kuverse 5, uJehova umlondi wakho. Kathongo ukuthi umuntu osilondolozayo umzali wethu, abangane bethu, abantwa bethu, inkokheli zethu, abafundisi bethu, amabhishophu ethu, uthi uJehova nguye ongumlondi wethu. Kodwa-ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele. Baningi abantu asebethatha iy'mpilo zabo bazibheke ezandleni zabanye abantu. Kakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo. Kodwa-ke ukhumbule-ke ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi wakho nguJehova. Ngobana labonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova. Kuhle ukunceda abahluphekileyo, kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu. Kodwa ngaphezu kwabo konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu, ongumlondolozi omkhulu. Singazihlakulibala lokho. Abantu babakhohlwe balibale, bone baze bakhonzele abanye abantu. Amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu ebe yibo abakhonzwayo. Kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho nasesandleni sakho sokunene. Uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku. Lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza ukwedlula abantu, ngoba abanye abantu emini bangatshiswa ilanga bayakhathala bakhohlwe ngawe bazikhumbulile bona bodwa. Lalabo odinga usizo lwakho kubo babe bengasekho, mhlawumbe babe sebelele, mhlawumbe babe bekude nawe. Kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye, uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi. Ngobana sizwile emuva le, uNkulunkulu kalali kozeli, kavuma ukubana unyawo lwakhe luthelele. Aze ngatsho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labo intanga entsha bathi kule nto thiwa yi-24/7. Xa uNkulunkulu esithi kuyilanga soze likushaye emini ngitsho lenyanga ebusuku, kutsho ukuthi zonke izida zasemini ukuza kuphephisa kuzo nezitheni zasebusuku sokukhanya inyanga uNkulunkulu uza kuphephisa. Asithatheni leli lizwi kuthi ngaphezu kwakho konke uJehova nguye umlondolozi wethu. Asikhulekeni babathixo engcweleni, sizilenda esandleni sakho silondoloze sikela amandla ozobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sinti Mkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.